amapolisa awekhansi lilawa ayethisha umlando ukuthi badubula amavenda awezanu PF using what we call ama-rubber bullets. Kuliqiniso ukuthi lokhu kwayenzakala proportionately ngesikhiwa, ngoba into esiyikhangeleleyo thina sisebenza sizikhangelele ukuthi umthetho usebenze without what we call selective application of the law. Amapolisa awekhansi adubula abantu baku-5 avenue angamavenda awezanu PF sokuthela abantu abaku 5 ajik when they were declared as illegal vendors bazinika indawo because ngabe zanu PF, and njalo that's why libona amapolisa lawo aseyethisa umlando awe attempted murder because they dispersed abantu bezanu PF. Aso ukuthi ilizwe leli libopha amapolisa ngoba basebenzisa izikhadi ngesikhathi esingayisizwa, hayi bayethisa umlando simply because kwadutshulwa amavendi awezanu PF abangekho emthethweni lapho abathengisela khona, abayibo abafakwa ngabantu bezanu PF okungekho emthethweni according to the Urban Council Act. Uchairperson weNeanda district owezanu PF wazwakala e-address ama vendors on the day in concern ukuthi akula muntu oxotshwayo, go back and start do your business as usual u-5 Ave as if that area is designated for that business. Encourage abantu, incite violence, yiyo okumbe okulicala elikhulu eZimbabwe. Abanye abantu babolele esithokisini for inciting i-violence abezanu PF, they are not. Thina njengemthwakazi Republic Party sithi lokhu igugura wundikithi ngoba amacala ayiwo like lokuyana okwayenzakala eHarare usosha elaguqa 45 degrees lidubula abantu alizake liyanjiswe ecourt alizake libotshwe up to day, but abakithi abayibo abayenzi into eyayisemthethweni ngoba amavenda ayesejikijela eyala iresist umthetho owe-city council kumbe umthetho welizwe just because bona ngabezanu PF they are untouchable. Yikho okwenza ukuthi amapholisa angu-9 awe-city council yakobulawayo ethisha umlando we-attempted murder which is unconstitutional, and i-council izasebenza njani nxa izanu PF isithi yona ayikwanisi ukubotwa kumbe abaxotshwa wherever they designate themselves according to the law. So thina sithi lokhu yikusivimba, lokhu yikupinda indlela zonke eze grand plan ezokuncindezela abantu besindebele, ezokuncindezela abantu bakomthwakazi from Zambezi to Beit Bridge.